sizubuhlungu kakhulu ngobuhlungu abantu abadlula kibo abalokhu bengena kibo kusiya phambili. Into abangayibanganga kodwa bangwe ngabanye ukuthi yenzeke, imali kayisakwazi ukuthenga lutho njengoba sisisho ukuthi inflation iyaqansa, kusho ukuthi sisindo sayo nxa ithenga izinto sesiphelile kasisekho. Ngakho-ke kuyinto elusizi kakhulu, kuza kwenza ukuthi into zonke zikhwele kunjalo nje abantu akula holo elikhwelayo abaningi abasebenzi vele phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuzaba ngubuhlungu ubuhlungu obusabekayo. Siyakhala njengenhlanganiso ukuthi kakulungiswe lokhu masinyane kungakonakali izinto eziningi, ngoba eziningi vele sezonakale kakhulu. Kanti-ke njengoba sikhuluma isinkwa asisathengeki, akusathengeki lutho, akula nto ongangena esitolo uyithenge uphume ulayo. Imali kayisathengi lutho namhlanje, ibhondi kalisathengi lutho, kalisasebenzi phakathi kwelizwe leZimbabwe.
Abantu bafuthelene bathukuthele Ncube, izaphetha ngani yonke linyakanyaka?
Iyaphetha ngokuthi iphele, ngokuba nxa ingaphelanga abantu kufuthelana kusoze kuphele. Bazaqhubeka bethukuthele kakhulu ngokuba kuyinto embi kakhulu. Abantu baphakathi kosiza, abantu baphakathi kobuhlungu. Umuntu nxa engenelisi ukukondla abantu bakhe ngeke avuke sithi yena kakulandaba. Ngakho-ke kuzamele ukuthi ilungiswe nguhulumende, kumbe abantu bazozilungisela bona ngokwabo. Ngandlela thile izalungiswa lento, ngoba ngeke ihlale kuze kube phakathi nje.
Bangayilungisisa njani abantu ngaphandle kokutshengisela esitaladeni? Kodwa ukutshengisela khona uhulumende uyethusela, uthi ozalokotha nje akhona amasosha lamapolisa azimisele.
Bazamele baqathanise phakathi kokwethusela khona lokho kumbe ukwesaba indlala ngekhaya, ukwesaba ukuthi abantwana bangafundi, ukwesaba ukuthi ungabhadali i-school fees, ukwesaba ukusiza ekhaya. Ngaqathanisa abantu abakho bengelakudla bethwele enzima, kwenza kube lula ukuthi ubone lokho okunye okwethuselwa ngomunye ukuthi kuncane kakhulu kule ndlala engekhaya. Ngakho-ke abantu bazamele babone ukuthi indlala enkulu besabe yona okwedlula lo omunye obesabisayo.
Udubo olukhona kwezombusazwe elizweni, abantu abaningi bayavumelana ukubana yilo olungaba lesisombululo alubana luthe lwalungisiswa. Uyakubona yini ukuzimisela phakathi kwezano le-MDC kaChamisa ukukhulumisana?
Hayi, okwakhathesi akukabi khona, abakavezi ukuzinikela, basaphoselana ngamazwi omunye mengale omunye mengale. Labakasebenzeli abantu beZimbabwe njengalokhu befanele babasebenzele. Ngakho-ke kumele utshintshe khona lokho, ngoba vele nxa ungalungisanga ipolitiki izinto zonke lezi ezinye azisoze zilunge. Yiyo eqakathekileyo ukuthi ilungiswe, ingalungiswa yona kulula ukuthi ubusulungisa lezi ezinye ezomnotho.